Τιμόσφαιρα όσα κανάτα.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 15 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
abantu bebehlala bekhuluma insuku ezedlulileyo besitsho ukuthi ukuvumela abantu bebehamba-hamba kuzasilethela uhlupho njengelizwe.
Kubhubhe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South izolo, okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilesi sifo elizweni likhuphuke liye kumachumi amabili.
Vele into azisoke sikhuluma ngayo, sizama ukubabonisa ukuthi no, uvula kwezikolo ngalesi sikhathi awurayithanga, asimeni mbijani ukuvula isikolo.
Uhulumende uthi usezaqinisa njalo ukuvalwa kwelizwe ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kakhulu. Uthi izikolo lazo kaziseyikuvulwa mhla ka-28. Umasipala wakoBulawayo uthi uphakathi kokucwayisisa imbangela yokucathuka kwezakhamizi zeluveve lapho okubhubhe khona abantu abalitshumi lantathu ngenxa yamanzi angcolileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South izolo, okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilesi sifo eZimbabwe likhwele liye kumachumi amabili. Ugatsha lwezempilakahle luthi umufi ube ngumntwana. Luthi njalo abantu ababanjwe lomkhuhlane izolo bangamachumi amathathu. Lokhu kukhuphule inani labantu asebebanjwe lomkhuhlane elizweni laya kunkulungwane elamachumi ayisithupha lane 1064. Abalitshumi lane babantu laba bavele emazweni abalisa eleSouth Africa, eleBotswana, leSotho kanye leZambia. Abalitshumi lasithupha ngabatholele umkhuhlane elizweni. Abafunyanwe sebesindile izolo bangamatshumi amahlanu lambili 52. Abangamachumi amane lasishiya kalolunye babo izakhamizi zakoBulawayo, kuthi abathathu ngabahlala eMathebeleland North. Uhulumende wazise izolo ukuthi usezaqinisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Wazise njalo ukuthi izikolo kaziseyikuvulwa mhla ka 28 kulinyanga njengalokhu obekuhleliwe, kodwa uthe imihloliso izaqhubeka. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ukuthi izinqumo lezi zithethwe lidale labaphathintambo elekhabhinethi. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula iziqondiso eziqinisa ukuvalwa kwelizwe yiloba nini. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Abantu bebehlala bekhuluma insuku ezedlulileyo besitsho ukuthi ukuvumela abantu bebehamba-hamba kuzasilethela uhlupho njengelizwe, ngoba lo mkhuhlane ungafiki esibangeni sawe siphakemeyo, kodwa abaningi bebekubona ukuthi uzafika leso sigaba. Amadokotela amanye bekutsho lezi inhlanganiso lezakhamizi kube ukuthi hathi bo siyavuma njengelizwe siyalamba siyafisa ukuthi senzihambe sivule amabhizinis singene edorobheni sidinge lokhu lalokhu ya kodwa abantu besitho ukuthi yebo kuhambe kanxa kunjalo kuzasenzela ingozi yokubana sibe kulumumo ukuthi igciwane liqanze inyathelo elithethwa nguhulumende liqondile but aluba uhulumende wayehle walalela wamphane ekuqaliseni kwenzeka ukuthi igciwane lelo lingalinqandwe kancane kodwa kwalesi sikhathi kulinyathelo eliqondileyo angikholi ukuthi ukhona umuntu ongaphikisana nayo kwalesi sikhathi abantu sokufanele sincedisane sisebenze ndawonye njengabantu njengesizwe sihloniphe konke okuthiwa ukuthi ingahambahambi lokuhlala sifake ama-mask lawo konke okubaliswayo social distance le misebenzini kube njengalokho njengesizwe sesisengozini yokubana lo mkhuhlane ungasiqeda sonke njengesizwe engasingananzelela
ukuvulwa kwezikolo lakho sokumisiwe okwesikhatshana obekuyikho obekukhankaselwa ngababalisi labanye abalwela ilungelo loluntu singathi linyathelo elihle yini
kulinyathelo elihle ukuthi uhulumeni sezwazibonela uhlubo nje ukuthi kwesikhathi uhulumeni ungathi uyaphuza ukubona ngoba ufuna ukwenza njengoThomas siyabona amanye amazwe avula izikolo kwaba lohlupho abuya futhi avala thina njengezakhamizi lelo linyathelo ukuthi izikolo zingavulwa zimiswe lowo mhla ka-20 obesifakiwe kulinyathelo eliqondileyo ngoba lizavikela abantu abethu livikele ababalisi libuye livikele lezimuli lapho ovela khona ababalisi livikele futhi lezimuli lapho ovela khona abantwana ukuthi leli gciwane lingamemetheki even umnyaka ozayo u-2021 izikolo zingavulwa abantwana baqhubeke besiye esikolo kuphela nxa lumkhuhlane usithe wenqatshelwa kumbe wenelise ukuthi utholakale imithi kumbe kuthe wenelise ukuthi unqande ukuthi ungamemetheki yebo kambe sokuthi ababhala imihloliso bazaqhubeka bebhala kodwa la sibona lesi nyathelo elihle ngoba la imihloliso ingabhalwa lobaningi ngakube kuhle uhulumende ahlamise yonke into ngoba sese kubhalwe kwamahlomhloliso kuthi abantu abeza behamba-hamba begada amabhasi lababalisi bona ababakhangeleyo abantwana abantwana bephuma laphana ukuthi baziphatha njani uzathola sebehamba bonke sebeminyana kuba abantu abakwelatshwa so-ke uhulumende kulelo nyathelo ngawo bevumele ukuthi hhayi so kulamaphepha angatshengisa ukuthi lumuntu hhayi ulo hlupho lolu afuna ukuba nayingcethwa ngayo bese kuye emapoliseni umuntu ukuthwala incwadi yokuthi kube le mota nxa yisobozile mota kumbe nele mota abantu kathesi abazifundise ngokumemetheka kwegciwane ukuthi omunye lomunye kahlale emzini wakhe
abanye bacabangela ukuthi mhlawumbe uzama ukwenqabela ukutshengisela lokho okuqoqwa ngabanye ekupheleni kwayonale inyanga uJulayi 31
well uhulumende weZimbabwe unguhulumende ongeke wamphikela balendlela zabo eziningi ezijiyeneyo ezokuzama ukuvayela kumbe ukuncindezela izifiso zabantu siyakwazi belingakhuma ngokutshengisela ukukhangela ukuthi besemadolobheni amakhulu iHarare layenale ibulawayo kodwa-ke lanxa kunjalo ingqondo emqoka yikuthi impilo zabantu azivikeleke ikakhulu kulo mkhuhlane we-COVID-19 leyo indaba emqoka esingeze sayibalekela kungenza le ngxenye usevuma ngoba vele sefuna ukuthi achaye inyoni ezimbili ngelitshe wani inyoni yokuqala kuyikuthi genuinely okwesibili eseganga futhi uhulumende ukuthi ancindezele abantu ukuthi labo bengaqhubeki betshengisela lokho kungenzakala kodwa-ke sanibasi kutho yikuthi amanyathelo athetheyo ancedisa ukuthi isizwe sivikeleke ekumemetheni kwalo mkhuhlane ongakatholi umuthi wakalesi sikhathi
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 kunjalo nje ababalisi bathi uhulumende wenze kuhle walalela inkuthazo yabo yokuthi izikolo zingavulwa mhla ka-28 kulinyanga ngoba lokhu bekulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus kodwa bathi bakhathazekile kakhulu ngodaba lokuthi uhulumende ufuna imihloliso iqhubeke Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosazana nokuthula Hlabangana
vele yinto ade sloke sikhuluma ngayo sizama ukubabonisa ukuthi no ukuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi awurayithanga asimeni mbijani ukuvula isikolo siyathaba ukuthi sebeze bakubona but asithabanga ngezinye indlela because isikhathi sesidlalisiwe ngesikhathi esiqala ukubatshela ngaso ukuthi asimeni ukuvula aluba sezilungisa okunye khathesi but bona baqale ngokungafuni ukulalela baze babona ukuthi hayi umkhuhlane lo selokhu ungezeleleka yikho bayenze baze bathi hayi asimeni but kuyukuthi aluba balalela and sile hope ukuthi ngokuya kwesikhathi or in future uhulumende wethu uzakwanisa ukuthi avule indlebe alalele nxa inhlanganiso ezimele ababalisi zibanika iadvice yokuthi lokhu akukabi right asimeni mbijana.
Yebo uhulumende uthi izikolo kaziseyi kuvulwa mhla ka 28 kulinyanga kodwa uthi imihloliso ebivele ihleliwe izaqhubeka. Kuza sebenza njani khonoko?
Mina ngibona ngani kuloku kungani sokukhonfusa ukuthi lizathi sesiphospona ukuvula komuntu wonke kodwa kuphinde kuthiwe ukubhala akuqhubekele phambili. Why insitsho njalo ngithi umkhuhlane lo lokhu khona ukubhala kwabantwana is the same children ade kumele bevule kodwa lithi bengasavuli kodwa kababhale. Kungani kuyakhonfusa okuyi-statement kwakhona but thina we are saying i-exam le ayiphospone layo ngoba into le esidila layo umkhuhlane okwanisa ukubulala. So why are we sacrificing the teachers and the students by saying ababhale mhloliso sithi lapha sokungani sitho teacher labantwana ababhale usibone ngabo ukuthi kuzahamba njani. Thina njengehlanganiso sithi hayi lamazamanishini lawa aluba ayama ngoba umkhuhlane lowo asomkhuhlane okudlala ngawo umkhuhlane okwanisa ukuthatha impilo zamantu.
Bona abafundi okuthiwa kumele babhale imihloliso kodwa bengayi esikolo lingathi bayaluthola yini ulwazi olwaneleyo? Bayafunda ngemfanelo kokuthi bengaqhubeka ngezifundo zabo kuma online classes lapha?
Sonke siyakwazi ukwenzakala eZimbabwe especially nxa sikhangelela izikolo ezikahulumende singakhulumi lezi ezi-private lezi ezidurayo sikhangele ezikahulumende ngokwazo akulalutho olwenzakalayo. Abantwana thesi bahlezi ezindlini akula communication evela ezikolo inika abantwana ama-homework. Makhayela wonke ama-secondary ayi-government khathi esikhuluma nje zingaki izikolo ezilokhu zilama-phone number abazali ayiwasebenzayo. For example nxa kuthiwa basendela abazali ama-homework ku-WhatsApp umzali lokhu wangenayo umbe name form 1 umntanake it's the same phone number and I look at a renewer. So to me ukuthi thatha sithi abantwana laba besezindlini bebefunda kuma government school akula nto enjalo akula kufunda kukhona and the online learning sonke siyakwasitshoni ithi ukuthi umzali lesikolo babe bevele bele data lokuthi teacher bethumezela abantwana ama homework and khona okwakwenzakala ku government school. Nakhuma into engiyaziyo ngimbalisi nginje akula communication ekhona sila access zama number abantwana ukuthi uthi uyathumela umsebenzi ngoba abazali bezothatha umsebenzi abazali bese bekhangelele khona ukuthi nxa zizavulwa yikho sizahlangana khona laba abantwana laba sebenenyanga siphose ezinhlanu bengela teacher phambi kwabo bengela muntu obancedisayo and ukuthi sithi bebhala mnambona sibili i-disaster senzakale.
Unkosazana nokuthula Hlabangana yisiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umasipala wakoBulawayo uthi uphakathi kokucwayisisa imbangela yokuxathuka kwezandla zezakhamizi zelokitshi leluveve lapho okubhubhe khona abantu abedlula ithumi ngenxa yamanzi angcolileyo kumaviki asanda kwedlula. Izakhamizi lezi zibikwa zisiba lamabala amnyama emzimbeni njalo ziyaxathuka. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residence Association umnumzana Thembelani Dube.
Mina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association sasivele sikukhulume kudala ukuthi uhlupho oluseluveve loluyana lukhomba kakhulu city council. Ngokunjalo-ke nxa sethumele omongikazi ukuthi bagijime baye khonaphana abayiwo abasebenzela u-city council sikubona kuyinto enhle njalo sikhangelela ukuthi basinike impendulo eqondileyo ngoba abantu labana bayagula kabasiki ukuthi bangamachapa njengalokho kwakukhulunywa ukuthi bayehlule kugezisa amabhakete. Umkhuhle ukuthi ba-check-we kukhanya ukuthi kambe iva imbesi ngathi izibindi kazilimalanga yini lezinso kazilimalanga yini ngoba kukhulunywa ukuqaleni laphana ama results ayangantwa ayathu uzabangela ukuthi ekugcineni abantu labana izinso zikolapse abantu okuzabangela ukuthi abantu abaningi bafe nxa i-city council ingakunanzelanga khonokho njalo lokhu iphikisa i-city yona kayikho khonapho khonokhana kwenzakalayo ukuthi amanzi okunatha la manzi awengcekeza yesuka kuhlangane yikho kulokhu kubangela umkhuhlane leyo lokhu siyibona imemetheki siya phambili khonaphaya eluveve ku-ward 15
baningi okunganani abantu asebecathuke izandla ngenxa yamanzi onayo
inani labantu singeke sibe lesiqiniso ngoba ukukhanya kuloko kusiya phambili kodwa ke sicina besizwe kuthiwa kulabantwana lezalukazi nje kathi sesiqalisile ukujengisa lowo mkhuhlane inani belingafika pho sabahlanu so ngingazi kathesi ngikhuluma ukuthi ngabe sekunganani ngoba ukukhanya inani lakhona lokhu lisiya liqhela lisiya phambili okubangela ukuthi sizwe kuthiwa ugatsha lwezempilo khona phana ku city council solugijimelwa khona ngalo ukuthi bayebona ukuthi kwenzakalani
sizwa kuthiwa kula abongikazi asebethunyiwe ngumunicipala ukuthi bayohlola okwenzakalayo ungasela ukuthi libona kulinyathelo elifaneleyo yini leli kumbe kukhona elifuna kwenziwe ukuze kulungisiswe loludaba
ulisupho lodubo oluthinta lamanzi kuwa 15 eluveve lokhu lisiya liqhubekela phambili ngoba uyananzela ukuthi kathesi sebekhona abantu asebebhonquka izandla kuthiwa ke laba ababhonquka izandla ngabantu abayibo abaqala ukusebenzisa amanzi akuqala lawa ayephume empompini la amanzi ayekhanya engcolile ehlangene lengcekeza yezambuzi ngokunjalo ke yibo sibili esibazuleyo ukuthi baphakathi kodubo baphakathi kohlupho lokuthi izandla zabo sezilokubhonquka njalo sicabanga ukuthi ngumkhuhlane omkhulu mhlawumbe phakathi emzimbeni
umnumzana Thembelani Dube ngoyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekoBulawayo Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umsekeli kaMongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthwalelwe kwele China ngeviki edluleyo lapho elatshwa khona isifo esingaziwayo. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi oke wamela isigaba seHurungwe West edale lePhalamende njalo elilunga leZanu PF umnumzana Keith Gusha akasekho. Ithi uGusha ubhubhe ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani basakazi beStudio 7 kanjalo nabalaleli bomsakazo. Igama mina ngumthenjwa isifongo uNdlovu ngokuzalwa ngilaphana iPlumtree. Ngithi angiphawuleke ngezinye zezinto engizibona ezisenziwa noma zisenzeka ngalesi sikhathi. Siyazi ukuthi namhlanje eZimbabwe sikulesi simo esingisona ngenxa yombuso weZanu PF oqale ngo-1980 kuzofela isikhathi ngokuwisa i-economy lokuhlukuluza abantu. So ke kulombhikisho lohlelweyo mhla ka 31 July engicabanga ukuthi ngokwami kubona kulilungelo lomuntu noma nguphi njengesizalwane saseZimbabwe ukuthi nxa kukhona okuthize angayineliseki kahle ngakho abe nalelo lungelo lelo ukuthi aphume abonakalise ngokudemonstrator ukuthi kukhona okuthize afisa ukuthi ngabe kuyalungiswa. Sibonile iZanu PF uma isenza i-anti corruption demonstration yayo akho umuntu owayiphazamisa ayizange ethuselwe umuntu. Kodwa ke engikunanzelelayo ukuthi emaqondana la lokhu kutshengisela lokhu kufanele kwenziwe sesibona kuphuma amagama angathi aqatha kakhulu ebhekiswe ebantwini labo okufanele bayenze leyo demonstration. Ngizengezwa laphana uChina Masa uspokesperson yeZanu sikhuluma ngokuthi uzafise nokufisa ukuthi uChamisa ayilide leyo demonstration ukuze bambonise ukuthile singaziyo ukuthi ikuphi lokho abafuna ukumbonisa khona. Ukungixakayo ukuthi njengalokhu ngizwe ukuthi i-oga organization noma ilena I demonstration le organize ngama civil organization so uze ukukhulunywe ngo Chinese specifically asazi ukuthi udaba lolo luqhamuka ngayiphi indlela bese kuthi lapha ngizwile umnangagwa ekhuluma ukuthi yena bafuna uqeda icorruption babamba amasela amancane amakhulu kodwa ke into engixakayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe uyazi ukuthi icorruption into ezana iqale izano njalo iyenziwa izano izano nje yona ngokwayo vele icorruption ngokwayo so ke asazi ukuthi bazayiqeda njani icorruption njalo kube ngabanikazi bayo
ngilibingelela lana khona ngapheli bambizi isimbe emazweni ngithi kulibingelela ngezindawo ihlobo zika Thixo ngithi kulibingelela ku studio kanti ke ndikhuluma lo Ncube u Simon eseBotswana lapha ihlobo zika Thixo ngilesikhalazo esikhulu kini balaleli lani elibambizi isimbe emazweni umkhuhlane lo ukuze siwunqobe ihlobo zami abantu kabame lapha bami khona ukuze siwunqobe lo mkhuhlane ngoba kathesi imali lokho livumela abantu bengene emaborder livumela abantu behamba emazweni bevumela abantu bebuya still akula ncedo lokho ukuthi liyaba quarantine bayenzana akula ncedo abantu kufuze beme lapha bamakhona laba bangamadouble up bayatshaya amadouble up bayangena bayadiporta bayatshaya idouble up futhi bayabuyela umkhuhlane vela ngokuphela izihloko zami kodwa sicela ukuthi uhulumende ezame ukubamba amabhodi ukuthi abantu vele amabhodi akungabi lomuntu ongenayo vela kwelinye ilizwe akume nje kungabi labantu abangenayo kunyusa angcono kungene izimoto zokudla nezimoto zedizili nokunye nje okuqakathekileyo nothi lokho ukuthi abantu bephonge ukuhamba nje kuthiwa bayavalela bayavalela ngiyacela zihlobo zami ngicela ukuthi lingcede kakhulu izihlobo zikathixo ngoba lokhu ushiwa kuzisa usizi kakhulu kuzaphela abadala abangelacala bephele inyanga omkhuhlane ngendlela zokuthi kufuze ukuthi sinanzele lezi zihlobo zikathixo ngingela amaningi mina ngithi nantiyana sele mathuzi seliyoshona
Studio 7 family lijani unyathi Mathebelele South yeah just a commentary on the current situation that's prevailing in Zimbabwe kona sesisiye qinisweni ngubani ongamsola umntwana eZimbabwe nxa engathi khona na ufuna ukwenza ama demonstrations nxa izinto zingalona lohlobo I mean how can someone pay umuntu a paltry sum of less than $5,000 and then abe sekhweza ama hospital admission fees to $15,000 then next to that abe sekhweza ama fees ama colleges to around $19,500 and yet abantu kuyibo kumele babhadale lezo zimali for abantu abangabe bese ba admitwe esibhedlela kumbe base ma colleges ngabantu abaholiswa something less than $5,000 what kind of a leader honestly I mean I seem to remember not very long ago a campaigner UED he said he is a listening president so my question would be ubu listening president bungena ngapi ngoba kathesi namba abantwana bayakhala ukuthi hayi baba sibone li plan sikwanise ukuphila labantwana and then esikhundleni sokuthi address whatever abantwana abakhala ngayo the only thing akwazi ukukhuluma ngayo ukuthi sokumele babotshwe abantu ukuthi bafuna ukuvukela uhulumende bafuna ukugenqa uhulumende angikwazi ukuthi is that the democracy he was talking about is that being a listening president akade khuluma ngakho yini
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika loweTurkey bakhulume ngocingo izolo bavumelana ukuthi bazasebenza ndawonye emizameni yokuqeda impi yakwele Libya. Kufe amapolisa kwele Azerbaijan ayisikhombisa lo muntu makaza oyedwa kanye lamapolisa aseArmenia amabili izolo ekulwisaneni okuqhubekayo phakathi kwamazwe omabili. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Oza ncintisa kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo lamademokrats umnumzana Joe Biden izolo wethule umhlahlandlela athi uzalandelwa nguhulumende wakhe ekulwisaneni lokuguquka komkhathi alubana ethe wanqoba kulolu khetho. UBiden uzancintisana lomongameli Donald Trump yena olilunga lebandla lama-Republicans. Uhlelo lukaBiden lolu lulendleko yemali engange-$2 trillion. Esethula lolu hlelo, uBiden usole umongameli Trump esithi ungumuntu owala ukulandela ubufakazi besayensi obuveza sobala ukuthi umkhathi uyaguquka. Uphenyo osolwenziwe luveza uBiden enqoba umongameli Trump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Ukhanya uBiden uyakhokhela lo wama-Democrats. Nxa behlolisisa behlola bebuza abantu uyakhokhela. Engibona ngathi nxa kungazange kube lokunye ukuguquka okungaba khona, ngoba ukuguquka kwakhona kwenzakala masinya masinya, inyanga zona eziseleyo kungaguquka kuphinde kube ngokunye. Kodwa nxa kungazange kube khona ukuguquka okukhona, kukhanya ngathi uBiden uyawina le indaba yama-election. Yikho ke okukhanya ngathi khonapho kuzamele ukuthi engxenye laye akhweze umdlalo wakhe ukuze aqhubeke elida khonapho kuma-polls wona lawo. Embona ngathi kwenza akhokhele, kungathi khonapho umongameli uTrump lapho achaywe khona kakhulu kwizinto ezimbili ezintathu. One, ukuthi ubekhangelele ukuthi uzabamba leli khadi le-economy. Manje ikhadi le-economy selibulewe yiloko okuthiwa yi-COVID, lokhu umkhuhlane lo usulihle walichaya walibeka eceleni. Uthe khonapho engathi uthi abantu kakuvulwe ukuze ikhadi lakhe lelana livuke, basebezebulala lo jaha lo uFloyd. Kwasekuqala ama-demonstrations la yahlanganisa umhlaba wonke. So ke angiboni ukuthi yena usagijima ngaliphi ikhadi khonapho uTrump, yikho kumhluphayo. Manje kuzawuthi esenza njalo kasazange abuye futhi akuphathe kuhle okwenjoko khona.
Nxa uzavota labanye obaziyo, lizavotela bani? Bathi bazavotela bani la?
Bonke bakhanya okwakhathesi njengomanjile ukuthi nxa kuyikuthi akusoze kube lenye inguquko engaba khona phakathi kwalezinyanga ezeleyo, bonke bakhuluma ngokuvotela uBiden. Bekhuluma ngokuvotela uBiden kuyilokhu kungathi lo mbuso okhona lo mongameli okhona ungathi usedinisile indlela aphatha ngayo, indlela akhuluma ngayo, indlela akhangela ngayo izinto. Yikho kungathi kudinisa abantu ukwedlula okunye konke. So ke khonapho ke ngibona ngathi bonke abantu bazavotela uBiden, ikakhulu usendo lolu lumnyama nxa angakhetha kuhle, ngoba ukakakhethi ukuthi afake ozaba ngumsekeli wakhe i-running mate yakhe. Wayethembisile ukuthi uzakhetha umama. Yikho ke umama wakhona abantu ngathi bathiyile khathesi ukuthi bathile ukuthi babone ukuthi ngumama omnyama kumbe ngumama omhlophe, ngoba ipolitiki yalapha e-America khathesi isingathi iphethwe iyona le into okuthiwa yi-racism kakhulu.
Umnumzana Rafael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South izolo, okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilo mkhuhlane elizweni likhwele liye kumathumi amabili. Asebe banjelu mkushane labo bakwelile baya ku 1064. Uhulumende uthi usezaqinisa njalo ukuvalwa kwelizwe ngoba umkhuhlane we coronavirus usumemetheka kakhulu. Uthi izikolo lazo kaziseyikuvulwa mhla ka 28 kulinyanga. Umasipala wakoBulawayo uthi uphakathi kokucwayisisa imbangela yokuxathuka kwezakhamizi zeLuveve lapho okubhubhe khona abantu abalitshumi lantathu ngenxa yamanzi angcolileyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-fast 6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.